uze isindebele.
Soku isika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 9 Mfufu 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usomlomo wedalela eParliament umnomzana Jacob Mudenda wala ukuveza ukuthi wathola na incwadi yebandla leCCC ngodaba lokuxotshwa kwamalunga edalela eParliament leCouncil ngumnomzana Sengezo Jabangu.
Yaphuma ilisti yabantu abavotelwa ngabantu ezigabeni, kodwa kuthe sokusiya phuma amabizo ayiwona abantu abazangcindisa kulolu khetho lwedluleyo. Kwabuya sokulamagama abantu abanye abadliwayo kukhetho lwangaphakathi lonolo.
Inyathelo likahulumende lokuthi izizalwane zeZimbabwe zihlala kwele South Africa zenelise ukuthola amapasipoti elizwe labo bekhona le kwele South Africa lamukelwa ngabanye.
Inyathelo leli Gande inyathelo esingathi lona is long overdue ngesikhiwa, ukuthi yinto okwakufanele ukuthi ngabe kuthiwa yenzakala kudala, ngoba nxa sithi siyakhangela i-influx yabantu abaseZimbabwe asebe-based e-South Africa baningi kakhulu.
Impi esiqhamuke kwele Israel yesatshelwa ukuthi ingaqhela ingenise amanye amazwe omhlaba kulandela imbiko ethi elemelika selithumele umkhumbi othwala indizamtshina.
Impi leyi ngantwa sesikuma abantu besiyecaweni sasizibona lezi eBhayibhelini beniyizo benayisizwa sakwazi la ngantwa sokuliwo kokuhamba la.
Silengxoxo lesakhamuzi sebulilima umnumzana Trinos Chuma ophathisa isigaba sakhe ngenhlelo zokuziphilisa ngokulima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usomlomo wedalela eParliament umnumzana Jacob Mudenda wale ukuveza ukuthi wathola na incwadi yebandla leCCC ngodaba lokuxotshwa kwamalunga edalela eParliament leCouncil okwenziwa ngumnumzana Sengezo Jabangu. Ibandla leCCC lithi lona lihambise incwadi kuMudenda lisithi uJabangu kabamazi njalo kalamandla okuxotsha abantu. Umdenda utshele iStudio 7 ukuthi impela lalolu daba lukhona ezandleni zakhe, kodwa wala ukuveza ukuba wayithola na incwadi yokuthi engaxotshisa amalunga edalela eParliamente alitshumi lanhlanu lamakhansila alitshumi lasikhombisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Okukhona Gandhi ikuthi sesimzwile uJabangu ngezizathu azibethayo ezizona ezimbangela yokuthi yena-ke njengomuntu okuthiwa nobhala jikelele wenhlangano nale-CCC ngendlela abaphane ngayo izikhundla ngoba abakabile Congress. Siyamuza uJabangu sibili into uJabangu ayichoyo, into ayikhulumayo, lezizathu azibethayo ngiliqinisa lokuthi nxa kuyukuthi singabantu abalengqondo, nxa kuyukuthi i-politics yethu i-politics esifuna ukuthi ibe yinto ezahlonipheka, injalo kakhulu kuhlonipheke kakhulu umuntu wesifazana olaye ozizwa elomlando ukuthi abe ingxenye yabezopolitiki, kuqakathekile ukuthi izinto ezikhulunywa nguJabangu abantu bezichwayisise sibili, njalo kube izinto abantu abazithatha ngendlela ephakeme. Kumele ukuthi abantu bebe serious bemlalela uJabangu kuhle, ngoba uzakhumbula ukuthi wena uthi yena uJabangu kwenziwa ukhetho lwangaphakathi, kudingwa abantu abazamela izigaba thile kuParliamente la ku local authority ku council. Yaphuma ilist yabantu abavotelwa ngabantu ezigabeni, kodwa kuthe sokusiya phuma amabizo ayiwona abantu abazangcindisa kulolu khetho lwedluleyo, kwabuya sokulamagama abantu abanye abadliwayo kukhetho lwangaphakathi lonolo, kwabuya sokulamagama abanye abantu akade bengekho, kwabuya sokulamagama abantu onqabe chwayisisa uyefica ukuthi hayi uzibani uselethe izihlobo zakhe wazozifaka lapha, uzibani uselethe iboyfriend yakhe wazoyifaka lapha, uzibani uselethe igirlfriend yakhe wazoyifaka lapha. Akusahlonitshwa izifiso lezimiso zikaZulu. So kusenziwa nje khonokho ukuthi mina yimi engilamandla, yimi engikhonyayo, kuyamele ukuthi umuntu wonke omayo esigabeni kumbe uma ephalamende kumbe uma ku-local authority kuyamele ukuthi kube ngumuntu ovunwa yimi. Nxa lina linganika umuntu ongela gazi lami, linganika umuntu engela buhlobo laye, akusamelanga lowo muntu angene. Mbona sengathi yiyo into ekhulunywa nguChabangu engiliqinisa lokuthi ama-political parties njalo ama-politician ale ngqondo abazimisele ukusebenzela abantu, nxa bemuza uChabangu ekhuluma baningi abantu abamlandelayo uChabangu, baningi abantu abamsikelayo uChabangu entweni ayikhulumayo.
Manje ngokubona kwakho udaba lolu kumele balulungise njani bona abe-CCC nxa ungabacebisa?
Udaba lwe-CCC lolu Gandhi, indlela olungalunga ngayo ngowami umbono yikuthi uma uChabangu esethethe lesi sinqumo njengonobhala jikelele wenhlanganiso, kuzamele ukuthi bonabo bantu okuthiwe kabaphume ezikhundleni ephalamende lakulocal authority ngabantu engiliqinisa lokuthi bazakhitshwa umsebenzi uma kuyokuthi esikuzwayo kuqinisekile. Ngoba uChabangu into lekayenzanga savuka mpuzana into ayihlalele phansi wayicubungula, engilesiqiniseko sokuthi wakubona ukuthi lo mthetho ungamvuna, umthetho uyamsekela ukuthi angayenza le nto ayenzileyo.
Lo-ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitano. Inyathelo likahulumende lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezizenelisa ukuthola ama-passport elizwe lazo zikhona le kwele South Africa lamukelwe ngabanye abathi kuzenza impilo ibe nganeno. Kodwa abanye bathi leli nyathelo litshengisa ukuba uhulumende usehlulekile ukubusa ilizwe, usevuma ukuthi izizalwane zelizwe lakhe ziyokuba yiziphepheli kwamanye amazwe angomakhelwane. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Difa waJabi Bhango Dube kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Inyathelo leli Gande inyathelo esingathi lona is long overdue ngesikhiwa, ukuthi yinto okwakufanele ukuthi ngabe kuthiwa yenzakala kudala. Ngoba nxa sithi siyakhangela i-influx yabantu abaseZimbabwe asebe-based e-South Africa baningi kakhulu, njalo nxa sikhangela isimo sempilo kulamalanga ikakhulu nxa sikhangela i-violence ekhona e-South Africa ikakhulukazi into zokubanjwa inkunzi kwabantu, balahlekelwa ngama-documents suku zonke ngoba njalo nxa behamba bengathwalanga ama-passport bahlangana lamapholisa begcine sebeboshwa njalo. Okwenza njalo ukuthi babesengcupheni ephezulu kakhulu, ukuthi kube ama-chances abe phezulu kakhulu ukuthi balahlekelwe ngama identifications yabo. So lokho ukuthi abantu kuzabe lula ukuthi bahambe baye-applyela ama-passport yabo e-South Africa linyathelo elihle kakhulu. Njalo asingakhohlwa ukuthi bakhona abanye abantu abathi nxa ngokusebenza e-South Africa amalanga abo okusebenza asuke abe malutshwana kakhulu esikhathini esiningi, okwenza ukuthi umuntu angatholi isikhathi eseneleyo ukuthi asuke atravele ahambe aye eZimbabwe aye-applyela i-passport aphinde aphenduke njalo ekugcineni iphenduke ethu lesibona ke lowo msebenzi. Engingakusho ngathi i-agreement enhle ephakathi kwe-South Africa le-Zimbabwe abayenza ukuthi kweneliseke lokho ukuthi kwenzakale. Ngoba nxa kukuthi i-South Africa layo ibingakuvumeli khona lokho bekungeke kuze kwenzakale, ngoba sisazi ukuthi kulezinto eziningi ezihlanganyela ama-technical issues abedinga ukuthi isupportwe i-South Africa ukwenzela ukuthi bakwenzele kube successful. Siyakubongela kakhulu lokho inyathelo elithethwe nguhulumende.
Manje nxa sikhangela ukubana eZimbabwe abaningi bayasuka besiya khona le South Africa, kungakutshengisa yini uhulumende ole sineke
nxa uhlezi ngekhaya labantwana ukuthi ngelinanga ovuka ekuseni ufuke ukuthola abantwana abekho kuyabukusobala ukuthi khona into engahambi kahle ngoba mhlawumbe kukhona abakusolayo noma kukhona okunye okwenzakalayo wena ongakuboniyo njengomzali kodwa ke lokho kwenzakalayo elizweni laseZimbabwe kungenxa yokugudeka kakhulu omnotho njalo lokungatholakali kwemsebenzi ngendlela abantu abafisa ukuthi ngabe bayenisa ngayo njengoba sazi ukuthi ama demands empilo awalindi umuntu ukuthi mhlambe alinde ukuthi mhlambe uzathola umsebenzi after 5 years noma nini kodwa ama demands empilo ufuna ube nemali lelo langa ngoba nxa sikhangele sinje iningi labona abaphumayo iningi labo sebengabazali balabantwana abafundayo balabantwana abanama demands adinga zonke izinto ezifunakala on daily basis so nxa sisithi siyakhangela uthola ukuthi ama salaries noma khona noma ngisithi indlela abathola ngayo imali does not meet ama requirements empilo yabo le abafana ukuthi ngabe bayayiphila insuku zonke yiko sokusuka kukwenze ukuthi abantu abaningi sibone abantu influx yabantu iphuma elizweni laseZimbabwe isiya kwamanye amazwe ngomakhelwane noma isiya kwamanye amazwe afana laphetheya kuBongland laboMelika laboGermany lakwamanye amazwe lapho esibona khona abantu beZimbabwe sebegcwele umhlaba wonke jikelele kodwa ke okusobala khona ukuthi abantu baseZimbabwe uthando lwelizwe labo basaselalo ngoba irregardless noma bengazi behambe kodwa basasebenza esakha ekhaya besenza zonke izinto ekhaya okutshengisela ukuthi uthando basaselalo kodwa ke ukungabi kahle kwezinto ekakhulukazi kumnotho elizweni yiko kwenza ukuthi abantu baphume elizweni ngesiqa esiphezulu kakhulu kanje
lo ke ngomnomzana Tifa wajabhi Bango Dube ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwelebilitane. Impi esiqhamuke kwele Israel isatshelwa ukuthi ingaqhela ingenise amanye amazwe kulandela imbiko ethele Melika selithumele umkhumbi othwala indizamtshina eziningi. Elemelika lethesa ele Iran icala lokulolonga ibutho le Hamas elihlasele ele Israel ngomgqibelo. Kubikwa sokubhubhe abantu bakwele Israel abedlula amakhulu ayisikhombisa 700 kwacatsha abangamakhulu ambalwa. Abanye abangabonakaliyo bathunjiwe ngamabutho eHamas. Umsakazo we-CNN ubika ukuba uMongameli Joe Biden usethembise ele-Israel ukuthi uncedo luyeza olokuzivikela. Amabutho eHamas aqhubeke edubula inhlamvu zohlobo lwama-missiles kwele-Israel izolo ebusuku. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula izombusazwe uMnumzana Tim Moringai.
Impi leyi ngathi asesi ma abantu besiyecaweni sasizibona lezi eBhayibhelini beniyizo benayisizwa sakwazi la ngathi sokuliyo kokuhamba la ngoba sibona iPalestine Authority lama Israeli sebechana kubi and kungela muntu ongathi uyaba ngureferee udala laphana sasi le lamaqembu njengeAmerica le Russia ayo elama invested interest but okakathesi sibona iAmerica is going through a turmoil layo ngepolitical situation yabo labo Donald Trump and uMongameli welizwe uBiden ngathiwa is not really active khona ngale in the Middle East. Sibona ukuthi ukuyilekta abakuyenzayo uNetanyahu ngathiwa is a staunch supporter for Israeli separation lokuquma inhlabathi kaPalestine so yiko ngathiwa soku xega izinto lezi.
Ngokubona kwakho impi le ayisoze indlondlobale ibe impi engathinta amazwe amaningi kakhulu njengoba sesisizwa ukubana iIran layo yetheswa icala lokuphathisa abalwa becatsha abeHamas.
Hayi iIran vele yahlala ifuna ukuchana leIsrael usikisela kudala ikuthi babe ngela izikhali engathi azazi zaba encedisa bengalwa. But ikathesi siyabona ukuthi ama-Iranians banikwa izimali ngama-Americans labo bahamba bayathatha izikhali from Russia le technology yangkhona. Hayi lapha sokusiba kubila is bona ngathi ama rockets e Hezbollah lawa are they doing extensive damage, but is bona la Israel ngathi ile Iron Dome eyokuquma some of the potency yama rockets lama missile ajikelwayo, but lokho konke is not a good sign ngoba sekade sesibona ngathi impi ye Ukraine siphela, but sokuqala sokuvuka enye le Palestine le Israel engathi azaz lokho is China since udala ngantwa kathesi sokumela abantu baphonga ukukhangelela kuNkulunkulu ukuthi asincede ngoba isikhathi sangkhona ngantwa sesazisekho.
Hello ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula izombusazwe ube khuluma icingweni le Studio 7 ese Ohio ngapha kwele Melika. Nansi ke ingxoxo esiyenze lesakhamuzi sesibulilima esesihlala kwele Bilitane umnumzana Trinos Chuma ophathisa isigaba sakhe ngenhlelo zokuziphilisa ngokulima.
Yeah, inhlelo ezikhona inhlelo zokuthuthukisa isigaba sakithi ikakhulu ebulilima yasemangwe le plum tree ama surrounding. Mina inhlelo lezi ngaziqala kudala ngingakangeni kwezombusazwe. Ngaqala ngokuba khona kuma development ama clinic lapho ngivela khona ngizalwa khona endaweni yase Chehanga was the chairperson for i diaspora ukusungulwa kwe clinic ye Chehanga yase ofika lapho ekhona ngiloke ngiy strong supporter ngifaka izimali ku fundraising ngi leader by example lakathesi ngiloke ngikhona slow chairman wethu u Brian Mange onguye okhona laphana I support every project ekhona ku region le nilibukane clinic yesechanga eyakhiwawe i primary school ukuthi abantwana bengahamba i distance eseduze lomfula uThekwane layo sidingela izimali ngi involved kuma project akhona khona phana ekhaya ngobunengi sigebhile idamu lakompangana ngangena laphakathi. So akuqondani lokumbusazwe lokho konke kuqondana lokuthi khona sizidevelope sizenzele ngezethu izandla. Sengingene kuhlelo lokulima ngoba ngibonile ukuthi khona ngesikhathi lesi igeneration as we developed there is too much machinery that is used to make impilo zabantu zithukuthuke. So ngithenga ama tractor lawa ukuthi ngincedisa abantu ukulima njalo la ma-tractor akasebenzi kuphela akhethi imphakathi ukuthi khona umuntu ngoyiqembu ngisebenzela umphakathi nothi iqembu owakithi surroundings ulilima imangwe iplum trees a hall. So ke okombusazwe lapha kungeni
manje njengoba uyake wenze ezombusazwe kutsho ukuthi nxa uphathisa abantu uphathisa ungakhangeli na ukuthi basekela bandla liphi.
Ekuphathiseni umphakathi wakithi akudingi ukuthi khona ube ngumuntu webandla okumbe iqembu elithize. Mina ngiyisakhamuzi sasebulilima. Njengoba ngiyisakhamuzi ngiphathisa sonke isakhamuzi esikhona kungakhethe ukuthi wena ungaliphi ibandla. Okwebandla sikubeka eceleni okwakathesi sibheke okwentuthuko. Iproject yekomaha farming projects lay iqonde ukuthi khona siphume kuma handouts sifunde ukuzenzela thina sibe productive with our own hands and with our own minds. Njalo asilindelanga investors ezavela kwelinye ilizwe ukuthi izove investors esigabeni sakithi. Thina njengabantu njengoba sihleli kathesi ngikhuluma lawe numzana usemazweni lawe ku region yonke khona lapha ebulilima ngiyakubona ukhona ngikhona ku group yemngathi kuyi project eyakha isikolo ngikhona ku group yakokhame kuyi project eyakha iclinic lesikolo ngikhona ku project yedamu eliyakhiwayo manje libhizi lingeno eliyakhiwayo. So ke wonke lama projects ngiyangena ukuthi khona ngixhase lapha engenelisa khona kubo makhelwane bethu ngwana laphana iclinic isiphelile isisebenza. So akungeni ndawo kwezombusazwe kodwa ikuzithuthukisela isizwe sethu ngoba we don't expect manna from heaven but with our own hands and our own minds we can invest in ourselves.
Hello ke ngumnumzana Trinos Chuma isakhamuzi sebulilima kodwa osehlala kwele Bilitane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umthethwandaba weHigh Court usunqume ukuba inkampani yeChicken Inn yiyo emele isebenzise amabala athi Love That Chicken. Linkampani yasaloludaba emthethwandaba isithi amabala la asesetshenziswa inkampani yeChicken Slice layo ethengisa inyama yenkukhu. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi iziphathamandla zebandla leZanu PF eMutare zathatha umhlabathi obufakelwe ukulungisa ukwakha isikolo lamabhizimusi kodwa wabelwa abalandeli bebandla leZanu PF. Okwamanje ke ngidedele emuva ngelichiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani ku Studio 7 onibulisayo ke lapha mdala khumana ngilane goli bakwethu. Hayi engibengakho namhla lapha kungale umnumzana uChabangu oserecorde ama MPs nama councillors ACCC yayizwa yezwa kahle inkulumo yakhe ayikhulumayo. Ngoba kusisisi laphana inkinga ubandlululo lwabantu bangapha komthwakazi bayabandlululwa kakhulu. Ma ungumuntu wangapha komthwakazi kulula nje ukuthi kuthiwe ulidissidence, kulula nje ukuthi kuthiwe uyayi-tribalism, kulula ukuthi kuthiwe uyayi-terrorist. So nama kuyikuthi akekho right or akekho right, kodwa lona khonoko okwenzakalayo ku-CCC ukuthi babiza abantu ngama-dissidence kubonisa khona ukuthi akuhlalisekanga kahle, akukho right. And ngapha komthwakazi kula abawina khona kakhulu amavoti, kodwa babuya bakhaphaze futhi abantu, badelele abantu. Sengathi abantu bengamsekela uChabangu, bamsekele financial and manpower. Ma kusenzakala akuya recall naye uChamisa yena ngokwakhe ukuze into le iqonde, bahloniphe abantu ababavotelayo, hayi ukuthi badelele abantu.
Studio 7, siyanibona ninjani na? Hayi siyaphila thina, siyaphila impela nje. Ngibeke nje obala la ukuthi uyabona njengegwala, igwala phela vele ngeke lazibeka eqinisweni, ngeke lazibeka nje obala ukuthi khona nivele nje kubantu ukuthi hayi cha la bafethu, hayi ngiphosisile impela nje. Uyabona njengoSkangagwa, uSkangagwa unenkinga impela nje, unenkinga, uyesaba ukuvuma iqiniso, uyesaba ukuvuma iqiniso. Uyabona, you have to remember people ukuthi khona in those early 70s. Uyabona iziprayasha i-oil laphana, kwase kuthiwa khona ku-history laphana kwathiwa khona Zanu, kwathiwa khona Zandla forces hit the ama oil tanks and so forth, yet it wasn't the truth. And then unkomo wase sithi wena awuqondisele into le, ngoba Zipra forces are the people who hit that, uyabona, by the Rhodesian regime, uyabona. So uyabona ukuthi khona leyo nto leyo, bengazodlala ngathi la, ngoba siyayazi le nto leyo, sithule nje siyabona. So ke uSkwangwagwa kufanele akwazi ukuthi impela, uyabona, use chance nenhle yokuthi avume. Ma uvuma izono zakho uyothethelelwa, alikho icala lapho. Sicela nje avume izono zakhe. Ma evuma izono zakhe yonke into nje izohamba kahle, akayeke le nto leyo yokujika-jika. Siyakwazi ukuthi kumnandi la khona, kanti kuzoba mnandi mo ma ngabe evuma izono zakhe. Vuma izono wemfo, uzobona nje uthethelelwa. Yekela nje ukulokhu ugxile lapho.
Ninjani basakazi bethu abahle, ninjani basakazi bethu abahle. Eyi, ngithi ukuthi ngiphawule ngalo baba uSengezoChabangu. Ubaba lo uChabangu lo engabona ungani uyabukwa kabukwa ngitsho. Ukhulile ungumuntu omdala ezinuka amakhwapha, ukhulile engazenza umntwana, ukhulile engehlulwanga komuzi wakhe, umbe vele indoda ethetheyo umba yithathanga, umbe vele kalabantwana nzithu labantwana, indlela oyenza ngayo mbondo ukuthi labantwana kabukwa vele. Ngaze zange ukuzikhuluma ikhulum kulume thine zam kucecisa kula ngithi umuntu ombukayo ngitsho 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 awubukwa wena baba awubukwa ngitsho lokho kwenza vele uzadinga ukuthi sicine sesikuthuka khona phe phone ungamelanga sithuke lokho kwenzayo lokho vele ludaka lolo lwenzayo lo ungehlulwa unkosikazi wakho lapho supho ungigijimelana lezinto ongazikwanisiyo la hamba efela khatshana lapho
studio 7 siyabingelela linjani yazi kuyamangaza ukubona ukuthi sesiphile isikhathi eside kangaka lamachegu angelangqondo ahlale kube lokhu edilizwa ama-opposition kuphela lokulwisana la wonke umuntu wasezimbabwe ozama ukufuna i-change into kuphela abayikwanisayo abasebehlalele kuphela embusweni manje umuntu usuka khona le elizweni ichaphe umngcwele siya kwelinye ilizwe siyalwisa abantu asebasuke elizweni ukuthi bengadoyidoyi bekulelo lizwe elwisana nabo ngenxa yokuthi abekhaya ubancindezele kudala bawufuna beze befe ngendlala bethule ekhaya nangapho sebalandela phandle kwelizwe uzobavimba futhi ukungazi ukuthi sefuna umoya yabo yini kumbe sefunani hayi uyazi kunzima lokhu kodwa-ke hhayi abadala abantu bayizikhala kakhulu sizadabuka kuzaphela asithandazeni kuNkulunkulu sibone ukuthi uNkulunkulu asowezanup f kuphela uNkulunkulu ngowabantu bokhe siyabonga nguma singangilapho kobulawayo iphumule emadokini
ningabe livuka njani ngabe livuka njani Studio 7 lapha ngithanda ukudlulisa lo mlayezo ye ifazi ayingaqedi umsebenzi isahamba lawo singalalini abantu be-TPC bantu baku-relaxa too much relaxa too much ifazi le-ZANU-PF abantu abangalaliyo abala-rest icabanga izinto ezimbi kuphela ezokuchithisa manje sebe-recall-a la ama-MPs lama-councillors ifazi bonke ifazi nje sesikwazi esikujabulelayo ukuthi yonke into imizamo abayizamayo sesiyazi yonke ukuthi hhayi ungabona kusiba nje igemu yabo lapha abantu bezali kakufazi lapho so lathi nabe ukuthi singarilaksini siyarelaxa too much sikhohlwe ngokuthi into kuthiwa i-politics is dangerous that thing that akubuyele emuva into i-politics i-dangerous so singarilaksini ekugcineni bazarikhola yena bechambisa lo azombhala incwadi ukuthi yena akusenguye okhokhelayo ukusiyosa njengalapho njengalokho okwenzakale kubani umthwakazi magemu abo bonke iy'gemu zabo zokelezi hhayi thembiso nalo mlayezo
Lawu-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, impi yakwele Israel icatshangelwa ukuthi ingaba isibulele abantu abafika phose inkulungwane eyodwa abagoqela izizalwane zakwele Melika. Imbiko evela kwele Israel ithi amakhulu abantu abonakale bethunjwa libutho leHamas kulabanye abayizizalwane zele Melika. Ingcwethi kwezempi zithi lokhu kuzabangela ukuthi le Melika lingenele kumpi le eqale ngomgqibelo. Kube lokutshengisela kwamaqhuku athiyeneyo asekela amacele womabili iHamas lamale Israel emadolobheni amaningi awele Melika izolo.
Angifuna umjolo, angifuna umjolo, hayi intolo yanyisa angisafuna umjolo angifuna umjolo angifuna umjolo matholo pita matholo no thomo matholo no jono sito same somtholo thanda matholo no pita matholo no thomo matholo no jono sito same somtholo thanda angisafuna umjolo.
Ingoma kaPage ehamba lo Stella B sigcubela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Usomlomo wedalela eParliament umnumzana Jacob Mdenda wale ukuveza ukuthi wathulana incwadi yebandla lesiCC. Impi esiqhamuke kwele Israel esetshelwa ukuthi ngaqhela ingenise amanye amazwe kulandela imbiko yethelemelika selithumele umkhumbi othwala indizamchina duze lakuse Israel. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.